Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqhakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane ngodaba lama electoral reforms sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms i-electoral amendment act leyi esephalamende sibone ukuthi kulezinto eziningi kakhulu ezisilelayo inqa sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli sazabanisani kuminister ugwalo lethu ele-electoral amendment act eyethu ezi-CCC ugwalo lolu oluqukethe izinto eziningi nqa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani njalo lokuvota ukuthi ama-results nqa esebaliwe kumele ehambe njani aze afika lapha announce khona njalo kulezinto zama-assisted voters njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esixoxisane ngazo kulokunye sivumelane ngakho kwaba lokunye sithe hayi asihambe siye-research affairs asiyebona ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi uhulumende akulandele kuyini?
Udaba lama-reforms, electoral reforms aluqalanga namuhla, laqala kudala and siyabubona ubunzima obukhona. Kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi even ePhalamende ama-MP ethu enjalo lobulutshwane babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama-electoral reforms lawa alungisizwa le-billion leyi iyaquketha izinto ezikhulunywe ngabantu. Njalo olunqa sikhangelisisa udaba lama-reforms lade sikhuluma ngawe iningi lakhona ama-administrative reforms akhangela ukusebenza kwe-ZEC. So ngenye into esithe sizabonisana le-ZEC njengebandla lamanye ama-political party lama-stakeholders ukuthi zame ukulungisisa imithetho esemandleni yayo okufana nalokuthi indaba yama-results management system ukuthi nqa ukhetho soluphelile ukuthi ama-results abalwa njani njalo lokuthi afika njani kuma-polling stations wonti kuma-collation center lapha abalwa khona. So sibona ukuthi ngento i-ZEC engayilungisisa yona leyi ledaba lwaba-assisted voters ukuthi abanye basebeqamba amanga ukuthi mina angikwanisi ukubhala mina kangikumbe ngigogekile beqamba amanga khona bayancedisa ukuthi bevote njani and ubona umuntu onguteacher kumbe onge-headmaster ofundileyo ebesesithi kayenelisi ukubhala. So ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani.